Ngiyakholwa into ebiqhakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla. Kusho ukuthi kulokuthukuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Laba abantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo, bebulala izitolo, betshisa izinto. Indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya, behlale ngkhaya bezithulele, indaba yabo isakhulunywa. Kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni betshisa izimota, besezibetshaya abanye abantu, mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kathi vele indaba abantu abaluletha yiluphi. Ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu, njalo bekufuna ukuthi ingaphanjaniswa ngolunye ulutho.
Abanye njalo bagcona uMongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele.
Bembona ngani kuqakathekile ukuthi uhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu, alalele ukuthi abantu bayathini. Angazi isizathu esimenza ukuthi afulathele ngalesi sikhathi, kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba. Ngikholwa kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kule ndlela angaphangisa aphendule, ukwenzela ukuthi yena njengomkhokheli ophezu kwabo bonke abantu laba abakhokhelayo kube nguye obakhona, izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndawo.
Abezenkonzo lokhe lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula lenhlanganiso ezizimeleyo lohulumente?
Thina lokhu lo umsebenzi esawuqalisayo kudala, njalo lokhu siqhubeka ngawo. Siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana nabantu abehlukeneyo ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha wonke umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana. Soze sidinwe ngoba yilubizo lwethu, sikhulumisana lo muntu wonke ukuze sizwisise ukuthi udaba labo luvelela ngathi luya ngathi, njalo lokuthi kube le ndlela engxenye esingabhokokela khona ukuthi abantu bazwisisane kule ngobe yaphambili.